sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le National People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho iMDCT eyayilosekelo khona.
Ama-councillors eMDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwaziela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amalanga adlileyo kubela babuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi. So sihambe emagosa uliyetshintshana leyo yabo ukufuna wena ezitolo. Ibhakethi lakho lebe liyi-$3 otsho ukuthi ungatholi 2 kg yeshukela leyo 2 kg yesawudo sokufaneleyo.
Kambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana omuntu kafakwa isandla. Ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Iziphathamandla zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alikamanyani lamanye amabandla, njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulumanyano. Sixoxele lesiphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje iMDC ngoba abantu bedinga sebediniwe ngezinto zeMDC ezenzayo. iMDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zizawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo?
Lapho singena kumawadi abantu bayasemukela kakhulu besikele izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla elingasikhipha edakeni atikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili. Asiyenzi imihlangano leyani yokufika sidla njengabantu be-MPC sihamba sibe siyerejista emapholiseni. Sihlangane labantu egcekeni okurayi ama-councillors e-MPC sehlale kakhulu. Izi-2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MPC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwaziela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indlala vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu PF sebenceda abantu. So ama-councillors e-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlalo edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisuwa liqinile sibili. Kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumanyana ukwenzela ukuthi sinqobe kawani lungisa uhlupho esilalo.
Lo umnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla le-National People's Party eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i300 million njengeminye imizamo yokuqeda loluhlupho. Ukuze sizwe kwenzakala ewange ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZBE, kule Standard Bank, kule Agribank, Bank ABC. Kodwa ibhenki elingani lingcono yiStandard Chartered. Lawa amanye lawa, imali hayi hayi yisifundo sikaNesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obamba imali kulezi zinsuku. Umuntu wonke oyabe nemali akwenzayo kuye esitolo aphonga udobha nje khonoko yabe kufuna. Loku transfer nje kubo eco cash but ukuthi ungathola umuntu othi yena ule cash ikakhulu laba abahlala emakhaya labo uthola ukuthi umuntu engxenyebe loku elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale akula imali etholakalayo.
Lizwani ngeVictoria Falls khona kungcono yini eFollows?
IFollows lewa nje kuyafanana uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa engingakhuluma ngawo abanye lawa hayi imali ayikho kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babeVictoria Falls kungani kungconywana but ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi eVictoria Falls imali ingani iyatholakala bagcina sebefloka bonke besiyakhona ngayo bagcina sekusiba lokuze liproblem ukuthi even lakhona ngalo eVictoria Falls imali kayisekho ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi amanye ama-towns sebefloka besiyakhona ngayo akula lapho ngathi kungcono khona.
Labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobho bayenelisa ukuyithola imali malini?
Ungathunyezelwa sibili kuyimali but ukuthi uyibambe hayi inkani abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubo ngathi ngapi basebenzise bantu sikusebenzisa le yokuthiwa yi-ecocashi le okwakho yikuswayipha nje kuphela siyathenga khona uyabuvele ufuna ukuthenga.
Lo umnumzana Donald Mampongwani Shoko isakhamuzi sewange sixoxelaye ekhonale ewange. Weziphathelane lemaphandleni isakhamuzi seGokwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Njengoba iyavise iyenza ukuthi abase Harare kumba bangathi baye bekubona kuma computer ukuthi wona vote njani. Kokukhuluma ngakho kakhulu chairman bangkhona uyohamba vote ngenza imhlangano ukukhuluma njalo. Uyakhudaza lokuthanisa amasabhuku ebatshela ukuthi limele litshela abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka kunyaka oza kuyavotwa njani. Ubanani lingitshela ukwenze njalo uzalikomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bakukholwa yini?
Ya abantu abakabi kwazisisi kuhle ukuthi kungaba kuthi hamba njani ngoba bazobekwezinye suku bethewo lizavota lingaphansi kwabosabhuku benu abakacaci kahle kodwa basakuhloleni ukuthi noma kustudio 7 sisenza ukuthi bathi kuyazi kuminjani ngabantu ngapha wake batshaywa phela kumnyaka wa-2008 lwana akabayisaba kubi le ndlala kodwaya nayo ngapha hhayi ngani khona sibili ukuthi inkalakata kanye kanye le mali ngoba ungaba nomumbu wakho ebhakede yi-$3 kulezi nsuku nalathengayo bangikhona kusela so ukuthi kuthengisa litshintshana ngomumbu amabela ayabulawa.
Abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumende ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo?
Kathese kokudla abakaqalisi into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer zinhlanyelo zekhothoni yizo abazithi ngezikahulumende yizo abaseqalisele ukuzinika abantu liyabe lingaphansi kwama-chairman wama-branch njani njani mahala khona ngale emavillage mini ngoba ti kuya kuza ku collector kusuka kube umasabhuku njani kuthi angisafika ngokwenza kale sigabeni sengane sithembi ijana lami mhla kuyaphiwa kithi lapho esikhona sizibona ukuthi kuyabe kuhamba njani
uthi kulohlupho lokudla le mali umuntu ofuna ukuthengisa ibhakede lakhe lomumbu uthengisa ngani lalabo abafuna ukuthenga bathenga ngani
amalanga adlileyo kube lababuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi so sihambe emagosa uliyetshintshana leyo abokufuna wena ezitolo
abezitolo bayathatha umumbu
ye bayamukela ihamba nawe i-JNB ibhakede lakho leyo liyi-$3 otsho uthi ungatola i-2 kg yechukela leyo 2 kg yesawudo sokukwanelela thengisa ukuthi akusibambi kahle ngani ngoba kuwona esinye sikhathi uyabonge labhulo ukuthi ufuna into ukuthenga into zemashopu uloku ufuna ukusebenzisa imali but awuzukukuyenza ngani ngoba leyo mali yabonkhono yabungela
lo umnumzana Bernard Ncube isakhamuzi segokhwe sixoxelaye ekhona le egokhwe okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Shoes to School. Masixoxe kancane awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silo hlelo lapho esilwenzayo njengabasha nakuza kuya le naleli icebo lokuthi sithembe into ethiwa i-Shoes to School lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi bayaswela bathole kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engenza ngenza njalo ukuthi khona ngake ngakhundisa emakhaya ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abanazicathulo nje isikhathi esiningi uzathola ukuthi bagula uthole omunye kabuya ngesikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle uyakhwehlela khadi ilitshe wakhubeka wacece kubi isikhumba into eziningi-ningi ezinjalo bilaziya kwakuyinto ezingathi zijayelekile into nje engathi siphila layo nsuku zonke ngakho kwangithinta kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehlule ukuthi ngifundise iklasi egcweleyo.
Awu yihlabele ngempela i-explanation yakho. Awungitsheleke kids uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila koBulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nxa ulukhangele libhalethuthu school Zimbabwe okutshengisela ukuthi siyagoqela asikhethe ukuthi kumbe ngapha kusemathebelelendi ngapha kusemidland ngapha kusemashonaland sihambe nje yonke indawo saqala enkaya sabe sisiya emazoe sengihlangene labanye abangane ababefuna la ukuthi bangincedise ngayo naleyi ndlela sahamba safika emazoe le kunanzila ehara khathesi sike sathi thedele mbidana koBulawayo ngoba ngumuntu ohlala koBulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakoBulawayo nayo uzizwe into leyi ingasuwo kakhithi womoya kodwa izwakale kuyinto ekabulayo wonke anyone angakwanisa ukuthi ayenze.
Okay, lapho ugqiba uluhlelo ukhangelela ukuthi luzaqhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi-1 bese usuchiyana lakho?
Uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngo-March so sesilanda 1.5 years siyenza and sikhangelele ukuthi lo minyaka ezayo
awusitshele-ke uhlelo lolu luzabe lwenzakala ngaphi kwangikhona koBulawayo njalo luzaqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufuqayo liyaqala mhlaka-19 August lusiyagcina mhlaka-23 September. Siyabe sibeke nje okuyisithendi kwethu basivumele abantu baku-OK ku-Jason Moyo Street Jason Moyo 9 ukuthi sibeke okuyisithendi kwethu phansi labana sibekhankasa nje sinile kuyela abantu amaflayazi khuluma labantu nje
Ukhangelela ukuthola usizo olunjani ukuze uhlelo lolu luphumelele?
We are generally looking for donations from abantu in terms of structural discussion. It's something else because we want to build a relationship with abantu basethembe. Umuntu would rather trust you with the shoes more than they can trust you with the money. Imagine our neighbor was 2 months.
Hayi, siyabonga Keith, bekuhle ukuba lawe kuhlela, ungadinelwa kusasa.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu
manje. Balaleli, izwile indaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, mthumezeleni i-email ku shoes2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda, shoes2schoolzw@gmail.com. Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse ziwa.
Namhlanje sixoxa ngodaba ngani luyahlupha. Udaba lokuthi abantwana abangamahlokandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile. Ukuthi nhlaziyo udaba lolu nginonkosikazi Shila Msonda ngumankomo phela. Umankomo ungukansela edolobheni lakwaBulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu. Umankomo utshona njani mama? Yee, hayi, isikhathi sangkhona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe?
Isigogo sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane. Umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina lobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, siyahlonipha, sihloniphe lezihlobo, sihloniphe lomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu okuthiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngaphi, as long engumuntu omdala uyahlonitshwa, uyabe kufundisa abantwana.
Kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esisemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni?
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abazele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe njengomuntu omdala uyahlala eceleni umntwana akhuzwe. Kulabo malume, kulabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali walelo guma. Kuyabe kulabo anti labo malume, ngiyabatshela ukuthi hayi, nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuze.
Ungehlula-ke mankomo?
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni, lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehlule.
Ngoba lokhu sikuthathela phela ukuthi kukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela wona khonapho njengomuntu omdala, ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungiswe sibili babe ngabantu?
Abantwana nxa besehlula ngithi, wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakho uyababiza ubahlalise phansi, bantwabami nezani lapha, wena wangaphuvelanga lokho elikwenzayo bantwabami akulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi, lokho elikwenzayo akulunganga bantwabami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu?
Hayi, uvele kakumele angiphakamisa uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uchaya owakho, ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ngichaye wami nxa engenisa ijaha, ngokuthi nguye wami owonileyo. Xa lilijaha lingenisa intombi, ngichaya yena owakho. sikwenzile mntana makulunganga ngithathe uswazi ngoba ibhanti angithayi ngesikhali ngithaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishe ukuthi ibhanti linjani loswazi linjani.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Mankomo, kodwa isikhathi yiso sesidliwe nguMangoye. Ungavala khonapha ngamafishane mama.
Mita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika utshaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana nomuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana nabantu aqande laphana uzakuya kufika ngakibo kusithini ngokuthi utshaye umntana obiziweyo loba utshaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Ye siyakuzwa kakhulu Mankomo, sibongile, ungadinwa lokusasa mama.
Ngiyabonga baba, libelela ngelihle, sizabe lokhu esigoqa abantu bethu sibakuza.
Lenze njalo Mankomo, sibongile mama.
Siyabonga baba.
Bye bye mama. Ntathe tubalele ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo, yena khona ngale ke kobulawayo ongukansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Ube ukhona izolo akuseziwa. We mama sibe munye dina sibe moya munye sivuseleni ngoma sendulo.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe untungameli Nkomo we Studio 7 esethulela esiphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ithatha ka-15. Ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abe sesithi yena kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 futhi kufa udonsi lwakho lungaphi, udonsi lwakho soluphelile. Kutho ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa mbona anabazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayilasti umoya womuntu kawufi. Kufa umzimba, ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uya phezulu, uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo umoya kuphela ohambayo, le mizwa iyabe lokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu, ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andike amanzi. Kuthi ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lana omutsha yokunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, usikholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe uthe uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala, ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ukuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Akho abantu abaningi babecabanga ukuthi hano ngingafa sokuphelile, ngiyaphonguba ngumoya nje ophephukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uza kuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi lankunkulu sithi kufa idonsi lakho lungaphi. Kutsho ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni, kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. Kutsho ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye kuyisibusiso. Ukukhangela kuyinto enhle kakhulu, uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye.
Khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi?
Silahlekelwe kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obengubaba wabafundisi bonke. Singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968. Yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke lawo esiwabonayo, kathesi amakhulu lamancane, bonke abafundisi abaningi baphuma kuye. Nguye ubaba owazala ke amabandla lala abafundisi laba esingathi thina ngamabandla lawo omoya kumbe evangelical i-movement le Pentecostal movement. Konke waphuma kuye ubaba uMkhwananzi. Njalo yena ube umuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani, babambe njani amabandla abo. Nxa umfundisi kade ewonile, bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi wenzela ukuthi aye mkhuza. Nguye obelalelwa ngumuntu wonke. Kade kwansi ukuthi hhayi, umfundisi hlala phansi, umfundisi yekele ukwenza lokho.
Ah, kuyiphethe mfundisi ngomthandazo.
Siyathandaza baba ngegama likaJesu, sithandazele abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo, ukukhetha impilo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli, ngikhole iNkosi libusise. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena.
Yagithi ngoma yagithi ishaye mafana bagithi
ulina
ibambene
mafana bancane nje
ishaye ibambene iqine
yagithi
ishaye mafana bagithi
yagithi
ibambene mafana bancane ishaye ibambene iqine
umgido lo
owagithi
owagithi
ka
ishaye
ibambene iqine
Pitolo
wagi
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 teka
shaye nivambe nutine
isiki cha
nisani tisiki cha nisani
sona
si shaye nivambe nutine
isiki cha
nisani tisiki cha nisani
dabes ne
la mala puma ne
dabes ne bu
la mala puma
dabes ne
la mala puma Shona
nenda
bezne Yamala puma nenda
bezne
Yamala puma
nenda bezne
Yamala puma nenda bala shona nenda
Wawa kabe no makelwa
Yamala puma nenda
Atatali swahi
Yamala puma nenda
Zule zinda
Yamala puma nenda bala shona Ah, Kona maja hamashe
Evila puza spuma kona
Ha
Sibonge iBlack Mfolosi sithi egwelutshena olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.